Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza eWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 23 kuMfumfu 2020 ngusichandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Umkambo lo ulethuba sibili elokuthuthukisa i-economy lo ulethe inguquko enkulu kakhulu.
Uhulumende uvule ngokusemthethweni umkambo wokuthengiselana oweVictoria Falls Stock Exchange namuhla. Iningi lithi kalibone ingxoxompikiswano yayizolo ebephakathi kukamongameli Donald Trump weMelika nomnumzana Joe Biden iguqula ingqondo zabaningi abazavota. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wakobulawayo osakhulayo u-Agenda Jonathan Maphosa owazakala ngegama lokuthi ngu-Agenda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba akula muntu obulewe yi-COVID-19 izolo eZimbabwe. Ngakho ke lokhu bengamakhulu edlula amabili asebekhulelwe yileli gcikwane, i-236 sebezinkulungwane ezidlula ezithoba minwembili, 8,242 asebetholakale belalo elizweni lokhu elaqhamukayo ngembimbitho lonyaka. Kwasila inkulungwane phose ezisitshiyagalombili, 7,742 ezwekazi le-Afrika lihlasele abantu abedlula isigidi lengxenye, 1,685,589 labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amane, 40,690. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amane, 41,809,596 abatholakale belalo labulala abedlula isigidi, 1,132,802 kubika abekolitshini le-John Hopkins University laseMelika. Uhulumende uvule ngokusemthethweni umkambo wokuthengiselana oweVictoria Falls Stock Exchange namuhla, lapho umphathintambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube agcizelele khona ukuthi inyathelo leli lizathuthukisa umnotho welizwe. Ekhuluma emkhosini wokuvula umkambo lo edolobheni leVictoria Falls lapho abekhatshwe ngezinye iziphathamandla zikahulumende, umnumzana Mthuli Ncube uthe kukhangelelwe ukuthi osomabhizimusi abaningi abavela kwamanye amazwe bezotshala imali yabo kulomkambo. Uhulumende uthi umkambo lo uzaqalisa ukusebenza ngomvulo, njalo amankampani akhangelelwe ukuphatheka kuwabalisa awe-Sitco, Old Mutual, Caledonia Mining, Invictus Energy lamanye. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxa lomnumzana Masimba Kuchera, ingcwethi yecubungula izombo sazwe.
Ngingathi mina umkambo lo ulethuba sibili elokuthuthukisa i-economy lo ulethe inguquko enkulu kakhulu. Kodwa udubo esilalo nguhulumende khathesi ongathembeki, ikakhulu nxa sikhangele currency policy, ngoba uzakhumbula ukuthi eminyakeni edluleyo uhulumende wahle wamisa ukusebenza kwama-US dollars, abantu abaningi balahlekelwa izimali zabo. So nxa kuyukuthi uhulumende usela ama-policies asegcekeni, njalo kulama guarantees awokuthi izimali zabantu bazazithola nxa sebezifuna, ungenzakala sibili ukuthi umkambo lowo ube ngcono sibili ukwedlula oweZimbabwe Stock Exchange oseHarare. Umkambo lowo uyabe uthatha ama-US dollars kuphela. So sithi ukuthi amaZimbabwean dollars nxa abantu befuna ukuthi befake Zimbabwean dollar baye besiya eZimbabwe Stock Exchange. Nxa kuyukuthi bale foreign currency yikho bazaya eVictoria Falls Stock Exchange. Umuntu wonke nje uyakwanisa ukuthi aphatheke kumkambo lowo. Kulendlela ukuthi ungaregister ngayo, njalo uhle uqalise ukuthi ufake ama-investment. Kodwa udubo yilo lolo lokuthi abantu kukhathesi kabakabi lethemba elokuthi nxa imali bengayifaka kumkambo onjengalo angama US dollars bazawathola na nxa sebefuna ukuthi bawathole ama US dollars wona lawo. So ngibona njengani yikho okumele uhulumende aphume egcekeni aniki guarantees bile ukuthi abantu bazathola izimali zabo nxa kuyikuthi sebezifuna.
Ubona abazotshala imali zabo bebuya ngobuningi babo yini?
Abanye bazabuya kodwa ngibona ukuthi bazabuya lobuningi ekuqaleni bazafuna ukuthi babone ukuthi i-stock exchange yangkhona ihamba njani, imithetho yangkhona ihamba njani. Bangaba khona sibili abazaqalisa ukuthi bafake imali zabo lapha kodwa abantu nxa sebelethemba elokuthi izimali zabo zisafe njalo bazazithola yikho abazabuya ngobuningi babo. Kodwa khathesi ngokubona kwami bazaba khona abalutshwane abazafuna ukuthi benzi esingathi i-experiment yokubona ukuthi kuyasebenza yini njalo kuyasebenza njani bese bebona ukuthi bengaqhubeka yini.
Lowo ngumnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe esixoxela eseHarare. Ngesikhathi kulungiselelwa usuku lwamhlaka 25 kumfumfu osolukhethwe ngomanyano weSADC njengelanga lokusola izijeziso zomnotho ezibikwa zetheswa eleZimbabwe, kabavumelani abeZimbabwe kweleSouth Africa ngokuthi kambe ukugcwala kwabo emazweni kubangele izijeziso zomnotho lezi kumbe inkohlakalo lokwehluleka ukubusa kukahulumente. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Isikhulume sebandla leZANU-PF kweleSouth Africa umnumzana Kenneth Mandaza uthi lobanje besemukela ukuthi kule nkohlakalo uhulumende aphakathi kokulwisana layo eZimbabwe, izijeziso zomnotho zidlala indima enkulu ekuwiseni umnotho welizwe. Uthi yizo ezibangele ukuthi abantu babaleke bayigcwala kwele South Africa. Umnumzana Mandaza uthi amazwe asegcwela abeZimbabwe laba azithola esehlaselwa ludlakela lwezenophobia ngoba izalwane zawo sezilwela kuvikela imisebenzi yazo esithethwe ngabeZimbabwe laba.
ZANU-PF believes that the illegal sanctions are a major contributing.
Izijeziso lezi yizo ezibangela ubunzima obuxosha abantu ekhaya, ngakho sithi kazesulu.
We are calling for the immediate and unconditional removal of the sanctions because they are inhumane and a cause for the emigration of Zimbabweans.
Kodwa umgcinisihlalo lwebandla le-MDC Alliance kule South Africa umnumzana Trust Ndlovu uthi ukubaleka kwabantu elizweni besiyaminyana kwamanye amazwe kubangelwa inkohlakalo yeziphathamandla zikahulumende weZANU-PF eguqise ilizwe ngamadolo.
Iqiniso ukuthi ilizwe libulewe ngakutshontsha, ngabantu abatshontshayo abatshontshela uhulumeni. Iziphathamandla zalapha ezikhokhelwa yiZANU zingaqambamanga. Abantu babaleka kunje, babaleka indlala, babaleka ukuphathwa kabi amalungelo abantu. Uma ungasu umuntu weZANU awukwazi ukuphumelela kulela lizwe.
Incitshi kwezombusazwe umnumzana Zenzomoyo uthi liqiniso ukuthi izijeziso zomnotho ezethulelwe abathile eZimbabwe zilomthelela ongemuhle kuntuthuko yelizwe. Kodwa ke uthi akusilo qiniso lokuthi yizo eziwise umnotho welizwe ngoba zafakelwa bona labo abawisa umnotho welizwe.
Abantu beZimbabwe bagcwele nje emazweni wonke jikelele, eSouth Africa laseBotswana abaningi babo, hayi ngoba ngama-sanctions. Indlela ilizwe laseZimbabwe ebelibuswa ngakhona njalo elilokhe libuswa ngakhona lamanje. So ama-sanctions angaze akhitshwe, laba abantu bazabe lokhu beqhubeka besiya kulawa mazwe ngoba kuyabe kungakalungiswa isiqokoqela senkinga ekhona eZimbabwe.
Loba kunjalo umnumzana Moyo uthi kuqondile ukuthi lezi zijeziso zesulwe.
Ake sibalalele lama-sanctions akhitshwe sibone ukuthi ngokuya phambili bazasebenzisa siphi isizathu nxa sebesehluleka ukuthi balungise ilizwe ngoba ama-sanctions abengasekho. Okwesibili kuyikuthi ngoba vele lama sanctions abisi ibenefit enkulu to ama citizens.
Ebuzwa Studio 7 ngomthelela wezeso zomnotho emazweni afana le South Africa. Umelwe Zimbabwe le South Africa umnumzana David Hamadziripi uthe lumbuzo kufanele ubuzwe lawo mazwe athi iofisi yakhe. Uthe kwamanje usakhuluma labo swabo abamela amazwe eSADC kanye lohulumende weSouth Africa ukuze athole ukuthi ihlelo bani ezizabe zisenziwa ngamazwe la achiyeneyo ngalelanga. Isikhulumeli sikaMphathi Ntambo ubona ubudlelwano eSouth Africa lamanye amazwe umnumzana Lunga Nqingelele laye wenqabile ukuphawula odaba lomthelela wezithenso lezi. Uthi umsebenzi wogatsha lwakhe ngokwakha ubudlelwano obuhle lamanye amazwe kanti South Africa leZimbabwe zobudlelwano obuhle kakhulu. Uthi selokhu isathi gethula ukuthi kusolo ezithenso zomnotho eZimbabwe umphathi bogatsha lolu unkosikazi Naledi Pandor uhleli njalo nje sola izitsheso ezethulelwe iZimbabwe. Mhlaka 18 Ncwabakazi 2019, inhlanganiso yeSADC yamemezela ukuthi umhlaka 25 Mfumfu lilanga lokuthi amazwe onke angamalunga alenhlanganiso ethule inhlelo, inkulumo lemikhankaso yokuthi kwesulwe izitsheso ezethulelwa iZimbabwe. IMelika nenhlanganiso yomanyano wezizwe zezwekazi le-Europe bethulela abantu izitsheso zomnotho weZimbabwe besetheswa umlando wenkohlakalo. Abethulelwa izitsheso laba kabavunyelwa ukuya eMelika le-Europe njalo abavunyelwa ukuqhuba ezamabhizimusi lamankampani akulamazwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedictine Hlapo.
Iningi lithi kaliboni ingxoxo-mpikiswano yayizolo ebiphakathi kukamongameli Donald Trump weMelika lancintisana layo kukhetho lwalonyaka umnumzana Joe Biden webandla lamaDemocrats iguqula ingqondo zabaningi abazavota. Kodwa abantu bavumelana ukuthi ibilomkantsho okwedlula eyakuqala enziwe ekupheleni kwenyanga edluleyo ekampandula. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba ngogcweleyo.
Ababili laba bachukane phezu kwendaba ezifana lomkhuhlane we-COVID-19, umnotho welizwe, ezempilakahle, ukubandlululwa kwabantu abansundu lokuguquka komkhathi. UTrump loBiden baqale ngodaba lwe-COVID-19. UTrump esithi kumele kuvulwe izikolo lamabhizimusi njalo ethembisa ukuthi umuthi wokwelapha umkhuhlane lo usuzatholakala. Kodwa uBiden usole uTrump esithi wehlulekile ukuvikela uzulu kulumkhuhlane wona osubulele isizalwane seMelika ezidlula 228,000. Bakhulume njalo ngodaba lwabokuza eMelika olwe-immigration. UBiden ethembisa ukuthi engakhethwa uzatholisa abantu abedlula 11 million amaphepha.
Within 100 days, I'm going to send to the United States Congress a pathway to citizenship for over 11 million undocumented people.
Ngakhethwa ngizaphuma lohlelo engizaluthumela eCongress phakathi kwamalanga alikhulu olujonge ukutholisa abantu abedlula izigidi ezilithumi lanye amaphepha okuhlala kuleli.
We owe them.
UTrump yena usole uBiden esithi ufuna ukuvula imingcele yelizwe kungene izigebengu.
Catch and release is a disaster.
Uhlelo lwe-catch and release luyingxabangxoza. Ababulali babengena kuleli, obhinya nabo babengena kuleli. Abantu abangalunganga bebengena eMelika babanjwe bakhululwe.
They don't come back, Joe. They never come back.
UBiden uveze ukuthi enganqoba ngokuya kwesikhathi uhulumende wakhe uza kwesula ukusetshenziswa kwamafutha ezimoto agejwayo lokunye okwenjiwayo ukusetshenziswa ukuphehla umlilo okufana lamalahle ama-fossil fuels. Uthe leMelika kumele lisebenzise amandla kagesi afana lesola, i-renewable energy. Le yinto esolwe ngumongameli Trump. Sibuze ucubungula izombusazwe umnumzana efidlela Ncube uthi ubona lokhu kungalimaza uBiden na.
Nxa engadliwa ekhethweni uyabe linyazwe yona liya. Kanti ke isengalimaza laba abanye abafuna ukuba ngosenator abafuna ukuba ngocongress men and women endaweni lezi ezigebha i-oyili. Ibiyinto engadingakali ukuthi ayikhulume. Yinto edinga ukuthi uyichaze kabanzi abantu bayizwise kakhulu. Ngakho nxa lungamlahli ukhetho luyabe lumlahle khona lapha. Umnumzana uTrump nxa ngabe bengaluwina lolu khetho uyaluwiniswa yikhona lokhuyana okukhulunywe ngoBiden nge-oyili.
Sibuze njalo usopolitiki weZimbabwe ohlala eMelika umnumzana Dan Moyo ukuthi uyibone njani lingxoxompikiswano.
Le bekuyidebate engcono kakhulu ukudlula leyana esayibonayo. Abantu bakaTrump bazojabula kakhulu ukuthi at least this time around ube decent uTrump ube ngumuntu. UBiden on the other hand, I think he umaintaine i-status sakhe.
Kulabantu abafika phose izigidi ezingamachumi amahlanu, 47.1 million asebevotile phambilini kwelanga lokhetho mhlaka 3 ngenyanga ezayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungamile Nkomo.
Live talk namhlanje sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19 kanye lokuhlukunyezwa kwabesifazana ngesikhathi se-COVID-19 lockdown. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Alpha Conde weLegini unqobe ngesilinganiso esikhulu kakhulu ekuvoteni kwabantu belizwe lakhe izolo. Lokhu kwenzakala ngemva kokhetho olube lodlakela olubi kakhulu ngaphambilini kokuvota kwabantu, olumnika ithuba lokumbuyisela esikhundleni ukuze abuse okwehlandla lesithathu. Umongameli Muhammad Buhari weLenigeria uxwayise abatshengiselayo elizweni lakhe ukubana bengaphazamisi umvikela welizwe, kodwa wakhekheleza udaba lokudutshulwa kwabatshengiselayo ngabezomvikela ngemva kwensuku ezithile kulokungahlaliseki ngenxa yokutshengisela lokhu elizweni lelo. ELeBrithani lilobelane isivumelwano sokuqinisa ubudlelwane leJapan esigxile kwezokuthengiselana. Lesi sivumelwano sawuqala iBrithani ethi siveza ukubana ilakho ukuzimela yodwa iphumelele ngemva kokuphuma kumanyano we-European Union phansi kohlelo olwe-Brexit.
Abadala bathi isigogo sigoqwa sisemanzi, babuye njalo bathi umthwente uhlaba usamila. Lokhu yikho kanye okwenziwa ngumlingisi wakuleli ongumhlabeleli njalo wezokholo umnumzana Sibanjana Junior ngemithwente engabantwana bakumbimba ePlum Tree. USibanjana yena useke walingisa kumabhayisikopo akwele South Africa afana leGenerations. Usesungule uhlelo lokufundisa abantwana bemangweni wakhe kombimba inhlelo zezandla ezifana lokubumba izithombe ngomdaka, ukuhlabela, ukuloba inkondlo, ukudweba lokulingisa. UJunior uthi ngokuvalelwa iCOVID-19 ekhaya wakubona kufanele ukuthi asungule inhlelo zokuthuthukisa abantwana bemangweni adabuka khona. Asebone iningi selishona lizulazula ngoba izikolo zivaliwe.
Uhlelo engiza ngalo olokufundisa abantwana ukubumba nokudweba nokugida ezomdabu lokulingisa estejini ngabantwana mpela abahlakaniphile kakhulu. Into enze ngayenza lokhu kuyindlela yokuthi enithe ngifika nami lapha ekhaya ngize ngibe valelwe yicorona lapha ekhaya ngathola ukuthi abantwana ayi akusalungi kahle. Abantwana abanye sebengene kuzidakamizwa, abanye sebengena ezintweni ezingalungile. Ngakubona ukuthi kufanele ngibahlanganise abantwana ngibabonise imisebenzi yezandla.
Bakhona yini ongathi bangamagabazi impela balesiphiwo baletalenta bayathembisa?
Italenta likhona kakhulu babuNkomo, njengoba ngikhona pa kuwa 10 ebulili ma west kudini sikababa umbimba abantwana ithalenti balalo mpela ngoba senginabantwana asebeke bathola imiklomelo kumbe ngithi kuwina beyenza izinkondlo bedweba bebumba beyenza ama competition kulokho esikubiza sithi iFacebook abantwana ithalenti balalo ngoba bayakwazi ukubumba bayakwazi ukugida bayakwazi ukwenza yonke lento ezilongo nxa ungumzali ubabekezelela abantwana labantwana abahlakaniphe kakhulu kuleli lizwe lakhe nje ngakutsho nje ngithi elizweni lakithi ezweni laseZimbabwe akula muntu ongalalo italenta inkinga nje kusuka kube yibuvila nje bokucabanga
uhulumende kulendima ayidlalayo yini kulolu hlelo
ngibonga kakhulu ku Minister of Youth Arts, Sports and Culture and Recreation abafaka isandla sokubana bebe lokho bezobheka ukuthi abantwana bayenzani ngicela njalo labo uhulumende ukuthi abasincedise basakhele isakhiwo khona lapha ebulilima West sibe le recreation center abantwana bazafunda khona imisebenzi yezandla ngibonge njalo la kuma donor noma bengakasiniki lutho okutheni kodwa basinikeza ama sanitizer basinikeza ama pads abantwana bazosinikeza konke konke nje ama mask ukuthi abantwana bevikeleke ngithi government kayifake isandla ngoba sisebenzela egcekeni ngikhuluma nje izithombe zabantwana sezinethiwe ngoba akulala phe engazifaka khona ngizivale ngeseyili kodwa ke kuyanetha ngicela ke wonke umuntu ozwayo maye ngabe efuna ukuthi asisize akangene ku number yami ethi +27603862920
kunhlelo zakho lapho kuyaphekwa bayadla abantwana ukuthola ngapho kuhle
ukudla ngizamile lami njengobaba ngakhuluma lamanye amadoda abangabangani amadoda akhona amadoda othi nxa ukhulumile ngesikhalanga sakithi bathi wamimila wahla engathi nxa ngikhuluma lamadoda ngathi madoda lapha ngilabantwana kuyabonakala kwesikhathi nxa ngifundisa uthola abantwana bengajabulanga ubona ukuthi umntwana lokho kusho ukuthi akazange athole okuya ethunjini
umnumzana Sanjana Junior umlingisi njalo engumhlabeleli osesungule uhlelo lokufundisa abantwana inhlelo ezifana lokulingisa ukudweba lokubumba izithombe ngomdaka embimba eplum tree Kuliviki uhlelo Woza Friday silomculi wakobulawayo osakhulayo uAgenda Jonathan Maphosa owazakala ngegama lokuthi nguAgenda emsebenzini. Lo mculi ugxile ngodumo oyiJazz Fusion. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Agenda uzalelwe ePlumtree ngomnyaka 1995. Wayafunda kobulawayo eHelem imfundo ngaphansi wasesiya eNjube High School kuyaphezulu. Oki ngena Agenda.
Kule ngumuntu lesifiso sokudlala umdlalo wenguqu kodwa kusazanga kwaba njalo ngoba ngihlale isikhathi sami esiningi ngiyenza into zemculo enkonzweni lapha kade ngihamba khona ngangena emculweni yemncane kakhulu eqenjini othwa ibutho lika Kristu elangekhaya eyayiholwa ngomalume bami ngase ngiyenza ke iproject yami ulive session lapha endlwane khona liqembu
Ubecula ezokholo enkonzweni leqembu lakhe engakangene kumdumo weJazz. Kulesizathu esebenzisa igama lokuthi Agenda.
Inokuzalwa engaliphiwa ngabazali elithi Agenda. Ngakubona kufanele lokhu ngakubona kuyinto enhle ijabulisayo elesizotha. In 2019 ngikhipha i-album lami lokuqala uthiwa ngu-Love Session lathengisa ama-copies lamaningi abantu balijabulela lamanje lokhu isayenza kahle ngathola sibili ama-show amaningi nyana abantu basalijabulela basalithanda lamanje
Because love is like a river, and the river is long and endless. Because love is like an ocean, and the ocean is deep.
Ukuba likola kamenza wathenda wachiya udlala umdlalo wenguqu wapheka umculo wazwawunikeza legama
ngibiza nge-jazz fusion because ngiyahlanganisa ama-sounds awe-jazz umhlobo emningi e-jazz ngisebenza labantu according to ukuthi ngifuna i-sound yami ibe njani.
Umculo wakhe uthakazelelwa ngabantu abaningi. Lizibani pho kubalaleli agenda ungakahambi.
Ngicela abalaleli labalandeli besixhase kakhulu. Facebook ngumhlahlo mhlahlo kumbe agenda music. Ku YouTube agenda ZW. Twitter agenda ZW. Email mhlahlomaphosa@gmail.com.
Beza lazo kamnandi abafana bakuntuthuzethunqa o agenda ungene kwezokala ngomdumo wakhe we jazz fusion. We are today with the Waza. Oh, the Friday. But I'm not going to get it on care. He come along as a chisel spot.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Ukhulumende usevule ngokusemthethweni umkambo wokuthengiselana we-Victoria Falls Stock Exchange namuhla. Iningi lithi kaliboni ingxoxompikiswano yayizolo ebephakathi kukamongameli Donald Trump weMelika lomnumzana Joe Biden iguqula ingqondo zabaningi abazavota. Kuhlelo Woza Friday sizwe umculi wakobulawayo osakhulayo u-Agenda. Ayike selugqoba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.